Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthwana zomuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu umhlaka 5 kumphalakazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Wisdom Khwananzi wabotshwa ngemva kokwethula ubufakazi kukhomishini kaMotlanthe ukhangelelwe emthethandaba lamhlanje ekuseni koBulawayo.
Kuyakudanisa ukuthi kathi waye kwadotshwa uMkhwanazi, singasabali ukuthi kwadotshwa labanye abantu bethu abathathu. UMkhwanazi ngoba kashiye yedwa wakhuluma ngendaba yomfugazwe. Ngiyakhumbula kulomunye ubaba owayele minyaka engu-70 owakhuluma strongly laye ngendaba yomfugazwe ehamba lodadewabo onguye futhi wabulawelwa umntwana igugura wundi.
Kambe ukuvalwa kwenkampani ye-National Foods kungaba kutshengisa ukuthi uhulumende usehlulekile uvuselela umnotho na?
Ingxoloyi ikhona eZimbabwe esilayo yanela ukuthi ingashova inyanga ezintathu kusiyafika ezine. Uhlupho oluncane obelukhona ngobeluqondana le ndaba zeprice ukuthi abagaya ingxoloyi besenza iflower bathenga ngemalini ye-GMP.
Sinengxoxo lomlimi othenga inhlanyelo yenkomo azimithise ngayo kuphume inkomo ezilohlonze.
Kuyafana nenhlanyelo yomumbu nje. Kule mumbu leyana othiwa ngama-3 months la, ungawufuna umumbu onjalo uyadinga inhlanyelo yakho. Le nkomeni kunjalo, ungawufuna umhlobo lwethize lwenkomo uyadinga inhlanyelo naleyo yenkomo naleyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Wisdom Khwananzi wabotshwa ngemva kokwethula ubufakazi kukhomishini kaMotlanthe ukhangelelwe emthethwandaba lamhlanje ekuseni koBulawayo. Ibandla lemthwakazi lithi uMkhwananzi usebizwa lamhlanje emthethwandaba ngoba uMotlanthe esesukile elizweni. Silingxoxo lomkhokheli webandla leli umnumzana Mqondisi Moyo esayenza ngesikhathi amapholisa ensitha aze aye ekhaya likaMkhwananzi esithi afuna ukubuzisisa ukuthi ngempela abazali bakaMkhwananzi babulawa ngesikhathi segugura hundi na.
Sisafuna ukuthi sixoxe futhi namaloya ukuthi sibone ukuthi sincedisana njani, ngoba esingakujawuleliyo ukuthi abantu bakithi especially emakhaya balokwesaba kakhulu nxa bebona bona abantu abakhuluma isishona bevela ku-state. So ke asifuni ukuthi abantu bakithi beqhubeke besethuselwa beseselwa ngabantu futhi esikwaziyo ukuthi badala uhlupho lonke olukhona emathebeleleni.
Ungakhumbuza kancane nje abalaleli ukuthi kwahamba njani ukuthi uMkhwananzi azazithole ekusimo soneso?
Hawu, siyabonga kakhulu. Abantu bazakhumbula ukuthi kule commission day ekhokhelwa nguMotlanthe, former president of South Africa, independent international commission eyaphoyintwa ngu-Emmerson Mnangagwa ukuthi ikhangele udaba lokubulawa kwabantu baseHarare abangu-6 ababulawa mhlaka 1 August ngemva kokhetho. Kwasokukhanya ukuthi i-commission day kumele ihambe emadolobheni anjengakoBulawayo ukuze izwe ama-views abantu. Kodwa ke thina savele sasola ukuthi kathi i-commission day idingani koBulawayo ngoba phela la bantu bafele eHarare, njalo labantu ababuleleyo lo mhlaba wababona through ama-television ukuthi ngamasotsha ayedubula abantu laba abangama-civilians. Esathi sikukhangele sabona ukuthi akula sidingo sokuthi i-commission day izwe koBulawayo ngoba umonakalo lo wenzakalele eHarare. Sitheke ngaso se-Rainbow Ten koBulawayo abantu bakithi bakhanya bekhathazeka bethi bona hayi abangeke bakhulume ngento ezenzakala eHarare, bona bazokhuluma ngalokho okubahluphayo kakhulu, indaba yombhugazo, indaba yegugurawundi. Yikho-ke amajaha la uMkhwananzi labanye abantu abasukumayo batshela umuntu kanti ukuthi hayi commission yakho lapha kobulawayo ezonke zingikhulume ngegugura wonke kasuzo siyilalele basebanika ke amathuba okuthi bakhulume kuyasidanisa ukuthi kathi why kwadojwa umkhwanazi singasabali ukuthi kwadojwa labanye abantu bethu abathathu umkhwanazi ngoba kayishiye yedwa wakhuluma ngendaba yombhugazwe ngiyakhumbula kulomunye ubaba owayeleminyaka engu-70 owakhuluma strongly laye ngendaba yombhugazwe ehamba lodade wabo onguye futhi wabulawelwa umntwana igugurawundi umjahi owayele 21 years by that time bathestify ke lubaba lo dade wabo ongunina kalo jaha labo bapha ngathi mina ubufakazi obuzisa ubuhlungu ukuthi kwahamba njani kodwa kwasidanisayo ukuthi kanti phakathi kwabantu bonke laba abanika ubufakazi wayi basukela umkhwanazi loba nje besithi bambophela ukuthi wakhomba ngomunwe umtikitha kamnangagwa esitsho ukuthi nguye owabulala abazali bakhe
lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kambe ukuvalwa kwenkampani yeNational Foods kungaba kutshengisa ukuthi uhulumende usehlulekile na ukuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kulandela imbiko yabenkampani le eNational Foods abathi balakho ukuvala amankampani abo kobulawayo laseHarare kulandela ukoma komnotho wezelizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwethulwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabagayisa ukudla okuchiyeneyo le umnumzana Dafazi Msarara. Umsarara ukhulume lokhu ngesikhathi inkampani yeNational Foods isithi ilakho ukuvala amafekitali eHarare lakobulawayo ngenxa yokuhluleka ukuthola imali yokubhadala abakuthenga kwamanye amazwe. Uthi lokhu akumelanga kwethuse uZulu.
The truth be said, everyone, and I repeat again, is benefiting from the Reserve Bank GMAS.
Iqiniso ukuba amankampani wonke akuleli bizimusi atholisa usizo phansi kobudlelwano we-GMAZ le-Reserve Bank kwezokuthenga impahla edingakalayo. Abanye bonke babhizi bayasebenza ukugaya njalo asikho isizathu sokwethuka. Lo yiwona mbiko wethu kubathengi ukuthi babothenga osinkwa lokunye njengalokhu abahlezi bekwenza.
And we are more than ready to meet the high demand that comes with the festivities.
Kodwa umnumzana Michael Lashbrook, umqondisi wenkampani yeNational Foods Private Limited, uthi balakho ukuvala amafekitali ngenxa yokuthi kabatholi imali yakwamanye amazwe yokuthenga ingqoloyi. Uthi lokhu bekhulumisana lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ngokuthola imali yokuthenga abakufunayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezikhulume lomsakazo lo ziveze ukudana okumangalisayo ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona DBD.
Eqinisweni ukuthi singasike sashota sesikhwelile njalo into esiyaziyo lelasemashop siyakubona ukuthi siyahlupha sisatholakali ngendlela esasizikhethela ngaso ukuthi ufuna ibhekazini kumbe iproton kumbe kuyini kodwa National Foods ngokwaye sithi khona isakwanisi ngendaba ze-foreign currency. Okungimangalisayo ukuthi yona i-Grain Millers Association ayikhulumi ngendaba ze-foreign currency baphonga ukuthi ingqolo ikhona. Alingawariwe umngqolo ikhona kodwa sikhulumeni ngodaba olwenzela aba be-National Food behlule ukuthi baqhube ngomsebenzi ongaba yi-foreign currency. Kusho ukuthi indaba abanayo i-foreign currency kumbe bayayithola singazi njalo. Kukhona ukushaya amanzi kakhulu ngoba lesinkwa sakhona asisitholi ngemihlobo etshiyeneyo ngama-companies atshiyeneyo khathesi sikhuluma kunje.
Ingcwethi ecubungula kwezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi lokhu kuveza ukuthi sibi okumangalisayo isimo somnotho eZimbabwe.
Lokhu kutshengisa ukuthi umnotho welizwe usesimeni esimbi kakhulu ngoba nxa ama-companies anjenge-National Foods evala sokusitsho ukuthi kuzaba lodubo elokuthi into ziyabe zingatholakali.
Umphathi ntambo wogatsha lwezokuthengiselana kanye lokuthuthukiswa kwamankampani elizweni umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi ilizwe lile ngqoloyi eyanela inyanga ezine.
Ingqoloyi ikhona eZimbabwe
esilayo yanela ukuthi ingasichova inyanga ezintathu kusiyafika ezine. Uhlupho oluncane obelukhona ngobeluqondana le ndaba zeprice ukuthi abagaya ingqoloyi besenza iflower bathenga ngemalini ye-GMP.
Abenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe bathi kule mikhumbi emibili eletha ingqoloyi ithi abantu sebeqalisile ukwethula amasaka engqoloyi komunye umkhumbi, kuthi ke omunye lokhu uselwandle kasenelisanga ukukhuluma labanikazi bemikhumbi le ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ake sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo lamhlanje. Ubulembu beNewZimbabwe.com buthi umkhokheli womanyano wenhlanganiso ezizimeleyo e-Citizens Manifesto, umnumzana Briggs Bomba, uthi iCommission kaMotlante yathatha isikhathi esilutshwana kakhulu ukuqeda umsebenzi wayo. Iphephandaba leThe Chronicle lithi amapholisa asezabuyela ngobuningi emigwaqweni ukwenqabela ingozi zemota ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Leli phephandaba lixoxela umphathintambo wezokuthwalwa umnumzana Biki Matiza othi amapholisa la azangena emgwaqweni kusukela ngeviki ezayo phambilini kwekhefu leKhisimusi. Okwamanje ke kesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318.
Yebo, ngiyalibingelela Gibbs Dube lo inkomo khona ngapho eMelika madoda. Thina ngapha sithwele ubunzima lapha likhuluma lombinirwa nyathi ngi-under Matopo district eKezi esigabeni okuthiwa kusemthelanyemba under induna uMalaba. Ngapha thina sihlangabezana lobunzima bokuwa kwenkomo, inkomo zibulawa yindlala ngapha eplazini lakulenadi. Sihlinza ebusuku lemini, izingcuba zigcwele izindlu. So besicela uhulumende ukuthi asisize ngokuwa kwenkomo nge-feeding, asilethele i-feeding engani ingcono kulaba abagayayo, basilethele i-feeding engcono ukuze noma sithenga sithenge ukudla ukuze siza izifuyo zethu, ngoba yizo ezithembele kizo kunje nje. Sithembe ukuthi izifele zizo ezizathengisa zona sibhadalela abantwana esikolo. Manje mase kuphela zona, kambe shiwa abantwana bazohamba ngane esikolo, sizahluleka ukuthi sifundise abantwa bethu. Okwa migwaqo ke vele angikhulumi, thina sila migwaqo ngapha. Asikwazi ukuthi uhulumende wethu lo weZANU-PF kati usebenza kanjani. Angani usebenza ohlangothini olulodwa endaweni zasemashonalendi. Ngapha kithi asila migwaqo, izibhedlela ma ungahamba uyengena kithi esibhedlela semthelanyeni kuzwisa usizi. Amapilisi siyazithengela singala mali. Okunye futhi besikucela ukuthi uhulumende kavume ukuthi sisebenzise irandi, ngoba ibhondi noti alisasebenzi. Uyala nje kodwa uhulumende, alisasebenzi ibhondi noti. Noma uthengisa noma imbuzi yakho usithi zama ukuthi uyethenga ichukela, ma ufika ezitolo uthi uyathenga ngebhondi noti abalivumi, bathi bafuna irandi kumbe i-US dollar. So besicela ukuthi uhulumende akazame ukuthi akasizwe singabantu ukuthi sikhala ngani. Siyakhala kakhulu. Yebo, okwenkomo okwamanzi linile izulu, kodwa okokudla hayi, kusasenzima sikele inkomo ziyawa. ngoba yizo lapho esithembele khona thina singabantu abamnyama, yiyo ibhenki yethu. So besicela ngamandla ukuthi asisize uhulumende akasilethele ukudla kwenkomo noma sezazithengela. Alethe ukudla okuyikuthi inkomo zizakwanisa ukuthi zisizakale, hayi lokhu abese kwenza bese bekuthengisela ukudla okungayisikho, inkomo ziyala ukukudla lokhu kudla lokhu. Siyabonga kakhulu khona ngapho, ibambeni njalo madoda, sithembe mina ngestudio 7 kodwa ngapho ohlangothini lwakithi nginanzelele ukuthi ubuningi bama-vegetarian alukufuni istudio lesi. Angikwazi ukuthi kumbe kuyikuthi sikhuluma amanga kumbe sikhuluma iqiniso, kodwa mina ma ngikhangele ngibona kuyinto ekuyikuthi sikhuluma iqiniso ngoba kwenzakala into engiyikhangeleyo ngawami amehlo. Kodwa bona bathi ngamanga, especially ama-war veteran, abalweli benkululeko ekuyibo abazali bethu. Ngiyabonga madoda, ibambeni kanjalo madoda sisonke. Ngitayiwe phambili tudoseveni.
Hayi, siyabonga, kayiwe phambili sibili. Lawo-ke ngamazwi omunye umlaleli wethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukuthi lisithumezele amazwi enu, siwafake emoyeni. Liyasithumezela ke nge-WhatsApp kunombolo ezithi 0+001202 6465 0318. Ngiyaphinda njalo lezo nombolo, +1202 4650318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale lephalamende lakwele Iraq lehlulekile njalo ukukhetha amalunga edale lekhabhinethi ayithoba minwe mbili. Inkulungwane zabesifazane bakwele Israel zitshengisele elizweni jikelele izolo zisithi uhulumende kumele angenele kudaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane osekuthiya abesifazane abangamachumi amabili lane befile kusukela ekuqaleni komnyaka wonalo. Lamhlanje ke silengxoxo lomlimi othenga inhlanyelo yenkomo azimithise ngayo kuphume inkomo ezilohlonzi. UDokotela Themba Dlodlo uke wathengisa inkomo ebize imali engakaze ibonakale ekuthengisweni kwenkomo elizweni. Uthole imali engamadola azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, i-$25,000 ngemva kokuthengisa iBrahman elilodwa nje kuphela. Kesizwe ingxoxo esiyenze laye uMnumzana Dlodlo.
Ngithi kuzalwe omunye umhlobo wenkomo uyadinga inhlanyelo yenkomo ozifunayo. Kunjengokuthi nxa ufuna ukuhlanyela ama-orange, uyadinga inhlanyelo yakhona yama-orange. Nxa ufuna ama-orange amancane, susiya ukuthi khona mina ngifuna inhlanyelo ama-orange eza inhlanyelo ezanika ama-orange amancane, kumbe ngifuna inhlanyelo ezanika ama-orange amakhulu. Kuyafana lenhlanyelo yomumbu nje. Kule mumbu leyana othiwa ngama-3 months la, unxa ufuna umumbu onjalo uyadinga inhlanyelo yakhona. Le nkomeni kunjalo, nxa ufuna umhlobo lwethize lwenkomo uyadinga inhlanyelo naleyo yenkomo naleyo.
Yona inhlanyelo yakhona itholakala ngani?
Anti tholakala kuyinkomo ngwayo, anti yabona inkunzi. Ila singathi sesifisithi bhadla ilama sendi angithi akhanyayo asegcekeni. So khona phana kulapho kuhlala khona inhlanyeli. Bayayenza ikhiphele embodleleni. Ingakhiphele embodleleni ke sebekuthatha kolonkana okusembodleleni. Yikho sokuzafakwa enkomeni eziningi. Ingakhipha kanye.
Lina likuthola ngaphi khona?
Siyakuthenga ngitho ilizwe lonke nje e-America khona ngapho bayakwenza. La ngapha lathi siyakwenza e-South Africa siyakwenza. Siyayithatha inkunzi siyifake esibayeni bese siyibambe entanyeni lapho emkotweni, singathi silo mkoto esiwufaka kuyo sibambe entanyeni bese siyinwayezela ukuthi ikhiphe inhlanyelo leyo.
Manje
lokho iwe unayezela ikoloko ukuthi phela ivukelwe ibise ikhiphe inhlanyelo leyo. Bese sisemukela engilazini, engilaziyana sesizayithatha inhlanyelo leyo bese siyifaka kule mhlanga yakho lesifaka kuyo, imhlanga emncane nje okuthiwa ngama-straws. Sesifaka kuyo ngenxa yenkomo singayiboni sidabule, sesikwazi ukuthi lapha sekumele sithathe inhlanyelo leyana siyifaka kule nkomokazi ukuthi izale ithole elizalwa inkunzi yonale esayithatha kuyo, ngoba siyabe sibona ukuthi inkunzi le iyezasinika umhlobo omuhle wenkomo.
Manje inhlanyelo yakhona iyadula yini ukuthi umuntu makhaza nje ngenelisa ukuthi ayithenge?
Kuya ngesifiso. Anjabona ngokwazi kwami ngasi lapha nje mina ngengathenge ngale ngathengiselwa omunye inkunzi kudala. So umuntu lowo la wasethatha inhlanyelo enkunzini leyo, manje into engifike eHarare ngale ngase ngimbuza ukuthi kati inkunzi leyana njengoba ningasekho wawugcina inhlanyelo yakhona ikhona yena, wathi ye. Ngathi ngithengisela imhlanga engu-20 wangithengisela sibi. So ngizaba la mathola ayo inkunzi yona leyo ngayithengisa 15 years ago kunye umuntu lowo, but kuneminyaka ozayo abeni la mathola yayo. Ngoba yayiyinkunzi enhle sibili eyangisebenzelayo, ngangithola xa ngithengisa amathole loma inkunzi ezisazalwayo, yiyo leyo nkunzi ngangithola imali enhle.
Manje inhlanyelo yakhona nxa uyithenga, asithi uyithenga ngapha kwele Melika, ifika njani khona ngapho ilokhu isasebenza?
Sasikwenze sibili, vele inkunzi eziningi esizisebenzisayo lapha eziningi zivela khona ngapha e-America. Antsho iyafakwa emakhazeni, amakhaza awe-nitrogen. I-nitrogen kuthiwa yi-liquid nitrogen. Umoya wona la ntsho ungawufumbatha uwenze ube ngamanzi, ube lihaka, ube ngathi mina kuthiwa yi-liquid nitrogen. Antsho uvele umoya i-nitrogen iyeningi. So ungayikhama nxa into ingumoya, ungayifitizela uyikhame iba manzi kuthiwa yi-liquid, iba lihaka. Nxa isilihaka laphana isiku-temperatures ezikubo -107. So inhlanyelo le kumele ihlale kuleyo temperature. Uza kuthi kusuyisebenzisa wena ubusuyifaka emanzini atshisayo, istroll esanomhlangalwane usufaka emanzini atshisayo ku-36 degrees Celsius, isincibilika ke suyisebenzisa nxa isincibilikile.
Manje eyodwa nje umhlanga unalo uyenza malini wenhlanyelo ni?
Kuya ngenkunzi, kulezi inkunzi ezidulayo, kuleli inkunzi ye-America esike sayisebenzisa lapha thina sathenga nge-$120 kuze kodwa kwatesi kuthiwa i-straw sinye imhlanga omunye usuyi-$250 US dollars. So thina sathenga isatshiphile inkunzi leyo le nkunzi esizithengisile ezizalwa inkunzi yona leyo. But zikhona inkunzi eziye zithengwa yona le kade ngekhulume yami ngayithenga nge-$20 i-straw umhlanga. Ajabana le ICP uze ukuthi inkunzi le emthetho yayo vele izala inkomo ezinhle nezilenyama. Sithuthukise uhlonzi lwenkomo zenyama, abanye bayakwenza inkomo ezizochaka ukuthi kuthuthukise inkomo ezehlisayo zeqhego kube yizo eziba khona.
Alo ke ngudokotela Themba Dlodlo, umlimi ofuya inkomo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esesigodini. Nanku ke okunye okwenzakala kwele Melika. Wakhethwa ukucubungula umkhankaso kamongameli Donald Trump ukuthi wasebenzelana nale nsoli zeRussia kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2016. Umnumzana Robert Mueller uthi omunye oyisiphathamandla sikamnumzana Trump, umnumzana Michael Flynn, akumelanga avalelwe ejele. Umula uthi uFlynn wapha ubufakazi obuqotho ngemva kokuvuma amacala awetheswayo. UFlynn wavuma ukuthi wayesebenzelana lo wayengummeli wele Russia kwele Melika, umnumzana Sergey Kislyak.
Iqembu lamantombazana akobulawayo elenobuntu lethule ngokusemthethweni idlalade labo elitsha elesithathu. Intatheli izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le kobulawayo.
Ngilalela mhloka, ngithanda mina ngedwa, ngiziyophuthumala ngeke angishiye ngedwa.
Usomlomo weqembu leli unkosazana Duduzile Sibanda uchaze ukwethulwa kwendlalade labo elitsha.
Abhamisilo nje namhla kuthiwa ngobhensi bembube and ilengoma ezintofu yona ithiwa ngobhensi bembube, kuthiwa ngobhensi bembube and one of the songs kuthiwa ngobhensi bembube ile title track. And then our favorite ngucula, Ilanga uyangiphoxa, Umusa le Nobuntu click song. Litholakala ku iTunes, ku SoundCloud, and you can even get a hard copy in eBulawayo Art Gallery, e National Bulawayo Art Gallery for eZimbabwe. Sesibhode eminyaka A6 enjayi, akula sandla sikahulumende phakathi. Izinto namashows esizidingela wona, sithabile kakhulu, sivela khatshana njengama-artist. Malutshwana ama-artist afika lesi sikhathi belokhu bebonke besebenza bonke besenza lo umsebenzi we-art unzima kakhulu, especially kuleli lizwe esihlala kilo. Bayatsho abanye ukuthi i-art kayibhadali, and ngezinye indlela liqiniso. Kumele usebenze kanzima kakhulu ukuthi uze ufike ebangeni lokuthi uyabona lawo into ephathayo. And thina seminyaka 6 khona singathi siyabona izithelo zakhona. Elakuqala kuthiwa nguthina, elesibili kuthiwa ngu-ekhaya, elesithathu ngu-bebsimu. Afika we have a bag lesikhwama esigcwele ingoma, so sisazikhipha ngamadlalade. So angeke ngazibala ukuthi zingaki, but ziningi.
Umculi omkhulu eZimbabwe ongene umcimbi wokwethulwa kwedlalade leli, umnumzana James Marabini, uthe uyaziqhenya ngomsebenzi oqhutshwa yinobuntu emhlabeni jikelele.
Sanibonani mhlaba wonke. Likhuluma lo James Marabini la. Yes, inobuntu siyaziqenya, siyazigqaja ngayo. Benza kahle kakhulu ukuthuthukisa umculo wakithi, umculo wesintu sabantu bakithi, ikakhulu khona ngapha kwelakithi emathebulet. Siyaziqenya kakhulu, sebebhotha indawo eziningi. Bemele ilizwe, bemele uBulawayo, bemele imathebulet.
Umnumzana Hedson Simbarashe othaya igitali uthi umsebenzi wenobuntu uyabathokozisa.
Hayi, siyathokoza kakhulu, kuyasiphakamisa njengoBulawayo. Ngoba iqembu leli has been globe-trotting, and is one of the exports from our country. So, eish, I know we are very excited.
Umnumzana Louis Ndlovu otshaya ingungu uthi bayajabula ngomculo wembube obuvame ukwenziwa ngabesilisa osuphathwa yinobuntu.
Ngithi thumbs up, sibili kakhulu, ngoba ukubona amankazana ewodwa esitejini yikhareji enkulu kakhulu, and besenza imbube ekade idominatwa ngabantu besilisa esikhathi esithi, akuhle kakhulu. Nangithi beqhubeke besiya phambili ngokuthuthukise umculo wembube.
Leli qembu livele e-United States of America kuviki edluleyo, lapho elisebenze khona inyanga ezimbili, njalo ngomvulo liya e-Europe okwamaviki amabili. Unkosazana Duduzile Sibanda uyakuchaza lokho.
Siyahamba e-Europe, siyahamba amaviki amabili. The main country, the first state of entry kuyabe kuyi Poland. Sikele Poland, and then from there onwards we go to Germany. From Germany we go to Austria. From Austria we go to Czech Republic, and then siphenduke njalo futhi eGermany, siphelele Germany ePassau, the city of Passau.
Hayi, siyabonga, isikhathi sesingasavumi, isikhathi sesidliwe ngumangoye olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi lingakhohlwa ke zulukandaba ukuthi basi lezinye indaba ngo
half past 7 ntambama. Libe lelanga elihle.